phela siyakwazi ukuthi iCovid lomthetho ehambelana lokuvikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Uzananzelela ukuthi amalunga eMDC Alliance yodwa abotshwayo, yodwa lethwa kumthethandaba bekethisa lawo macala aweCovid. Njalo kuhle kutshengise sobala ukuthi kulokwethusela lokwethuselana okuyabe kukhona okungabe kule njongo eyokuthi abantu abatsha bengaphatheki kuhlelo zombangazwe. Lokhu into esiyisola kakhulu njalo asoze sithandabuze nje abantu bakontutu ziyathuna.
Manje njengebandla alisoze na lifake isikhalazo kuhulumende ngokuthi bakhona amalunga enu abotshwayo ngokuthi ephula imigoqo ye-COVID-19. Namba siyababona uJohana Mamombe sebele nyanga ezimbili.
Thina besikhayinela ukuthi inhlanganiso ezinjengeZimbabwe Human Rights Commission yizo ezingabuya zilalele uZulu zitshele uhulumende lapha aphambanisa khona, ngoba phela ukukhuluma lohulumende kamnankagwa ufana lokukhuluma wedwa. Ubukhuluma lento vele engezwayo, into engaphiliyo, ufana lokukhuluma lelitshe ke ubuzukhayinela ukuthi kwesinye isikhathi ilitshe lingakuphendula. Hayi, akusoke kwenzakale khonokho. Kuyabe kuyizifiso, ngoba phela yena umnankagwa vele simfanisa lo muntu oyisacuthe, ngoba into ethwa lusizi ambona ukuthi into alayo, into le vele ayiswelayo. Kodwa into eludubo kakhulu ukuthi inhlanganiso njengeZimbabwe Human Rights Commission bezikhona inhlanganiso lezi umnyaka ophelileyo, abantu bethunjwe ezindlini, abantu beMDC behlukuluzwa umnyaka ophelileyo, kodwa bona bengephetheya komgwaqo abazange befike emahofisini ethu ukuthi babuze ukuthi kuyini okukhathaza abantu. Abazange bebe le report eya kuparlament ekhuluma ngokuthunjwa kwabantu. Lakathesi abantu bebotshwa kangaka, iZimbabwe Human Rights Commission ayizange ibuye. So sinanzelela ukuthi yibo abangani basibisele emuva kuhlelo olokhulula abantu beZimbabwe, ngoba bona yibo abamele benanze amalungelo abantu. Kodwa asikuboni khonokho, asiboni imisebenzi yabo phutsha. Sibona ukuthi vele kulomkhosi kuleli ngontuthu ziyathunqa. Asiboni ukuthi ama inhlanganiso lezi ezakhethwa emthethweni ukuthi izimela uZulu.
Lona ibandla lenu lila ona amacebo kumbe sithi ukulungiselela ukhetho oluzayo, likwenza njani ngalesi sikhathi lingavunyelwa ukuthi abantu babuthane bebaningi?
Amaqinga amacebo akhona ukuthi singene ebantwini. Njalo siqalise ukusebenza lezek ngo-2019. Bafike emahofisi nethu bekhokhelwa umama wezek othwa Mrs. Kupe, besitshela ngendaba ze-delimitation. Lathi sahle saqalisa ukusebenza kodwa sinanzele ukuthi kuqalisa iCovid-19 ama lockdown nalana, kusuke kwaba nzima ukuthi siregister abantu.